Ku-obala ukuthi njengabantu abahlezi nge-Victoria Falls njengomuntu okhokheleyo nxa kusiba le-development siyakukhwabitha siyakubongela kuba yinto enhle ngemuntwini wonke ukuthi lesigaba sithuthuke kanti-ke nxa ngingakhuluma obala okusenhliziyweni yami njengomuntu okhokheleyo ukuthi sibonga ukuthi kuyakhiwa kwenziwa konke e-Victoria Falls but kulokunanzelela njalo engilakho ukuthi ngabe abasikhokheleleyo kakhulu kuhulumende ama-ministers and all that aba-responsible bahamba bakunanzelela ukuthi sokusiba yingozi ukuthi ili-Victoria Falls ibe ilokhu iqhela ngendlela esiqhela ngayo kathesi.
Kungani usitsho njalo Dube?
Ungananzelela ababuya bezovakatsha nge-Victoria Falls into abayilandayo abayikhwabithayo lathi esikhulele khwamphana nge-Victoria Falls into esiyikhwabithayo esenze sahlala khwamphana nguzambezi umfula njalo yizinyamazana ezifikayo ngedolobheni le-Falls ezihleziyo ngeduzane le-Victoria Falls kanti-ke ungafika okwamanje akusafanani leminyaka eyedlulile izinyamazana seziya zinyamazana lala ukubonakala nge-Victoria Falls.
Kubangelwa yini lokho?
Lokho kukhozwa indlela osokuyakhiwa ngayo. Indlela ama-game corridors asehamba evalwa. Kuhle kathesi sikubonga sisithi heat development but asikhangeleleni ikusasa yabantwana esibazalayo ezizukulwane ezizaba khona ama fourth and fifth generation azaba ngemva kwethu ukuthi hambe azahamba akubone lokhu esikubonayo na. Njalo sisakukhangelele ukudevelopment kanjalo kuyingozi ngoba zonke into lezi zizahamba zishabalala esesizasala sikubambile nge-Victoria Falls ngama-buildings abe mahle ilizakhiwe ezizabe zibukeka amahotela azabe ebukeka but kungasela muntu owahlalayo phakathi ngoba kakulanto abazabe sebeyilanda konke sokuhambe kwashabalala
ngombono wakho Dube imvelo isivele isiphambaniseka na xa sikhuluma kwenzakala kathesi ngoba idolobho le-Falls selaqhela.
I'll be made to believe ukuthi if you walk around kathesi nge-Victoria Falls kuyala ilingulungundu yeganga yona kawusayiboni sezihambe zatshabalala kanti-ke esikhathini sonke ubuthola lindwangu ilingulungundu zeganga zigcwele company town zibonakala impala zibonakala lokhu lalokhu kubonakala kodwa akusekho ungaze uhambe kuma-Falls phakathi ngenxa yezakhiwo esezifakwe kuma-Falls phakathi lezi zinyamazana azisabonakala sikukhangela ngelihlo elokudivelopha sidivelopha sidivelopha phela but asikhangeli ikusasa ngapha sidivelopha ngapha sibulalo okunye
ungafisa ukubona kusenzakalani Dube
kuyisifiso sami ukuthi ngabe i-Victoria Falls ama-ministers abakhangeleyo o-environment uminister we-local government bayaphakamisa bagizelele indaba integrated master plan i-expansion ye-Victoria Falls iyenzakale ngakuma-satellite town kungaphongi ukuminyana one indawo sokuhamba kuphambanisa imvelo so yikho kungathi leli development ngithi inhle izisabakreatele lumsebenzi abantu but on the other angle hamba ichabalalisa le ndawo enhle kangaka eyiyo eyenza lomhlaba wonke ufisa ukuzoyibona
Dube ngombono wakho ngeminyaka elandelayo ubona i-Falls izaba yindawo enjani
believe me 5-10 years time now instead of ama number tourists ukuthi increase nge-Victoria Falls azahamba ayehle ngoba akusekho okukhwabithekayo abalanda ukuzokubona yigela engibona ngayo kangeli le development but iliqiniso kalibekwe obala akukhangelwe ngendlela ebanzi ukuthi hambe kwini esikukhangeleleyo siyangaphi.